mhlanazo libe sithathelwa amanzi ama-hour ngu-72 ngeviki, kodwa sebeyehlisile bathi sithathelwe amahola angu-48 ngeviki. Isizathu kuyukuthi imchabezi, idamu lemchabezi libeliqhumile, so liyasinika ama-liters athile, yikho sebe-reduce amadeyi. Kodwa nxa sesiye emagetsini hayi kubi, amagetsi bila sehamba lokwana ukuthi abasalandeli i-timetable yabo, and ngelanga uyenelisa ukuthi indawo ibele ahambe ngaye kabili kathathu kwezindawo ezini ka-4. So-ke lokhu sokungathi abantu kuyabakhathaza kakhulu, ngoba sokubahlukuluzile, basaplani ukuthi baphile njani. Le mpahla zabo le zisebenzisa amagesi ziyafa futhi, so yini umumo esifakati wabo?
Umumo ungawe uyafana na idolobheni le-Harare.
Amanzi angathi angconywana, ngoba i-city of Harare iyalungisa indawo yokumoto ngijele nemali esayidinga eChina ngo-2012 lapha. So amanzi akakahluphi kangako, ekhona lapha nalaphaya lapha nalaphaya, but asoza yenze 4 hours engekho. Amagesi ukuthi singathi singakwazi ukuthi kona sokulamagesi azivena sinakwazi. Sezifanana njengomuntu nje wenyanga ndlovu emarudesa ekhaya ozingela inkuni, ngoba thina sezipilela ngenkuni, amagesi vele akula. Thina sezivele sikwazi sisibhizi, so ukuthi sidinga imali ezokuthenga ama-generator kumbe sizakutsha lawo ama-generator ayasimazi, amagesi vele akula.
Mnumzana Sibindu, ke wathi sokwengezelelwe amalanga lapho amanzi atholakala khona.
Well, singathi kulinathelelihle, ngoba besiwathathele kwe-72 hours. Sinanzela njalo nje bokuhamba amadamu aselamanzi, kodwa ubuhle bakhona ukuthi lele liqhunyelwe emchabezi kwakulo hlupho olokuthi kuthiwa i-pumping system. But siyatshelwa ukuthi kade sokhansi lufake inothisi wasithengisa ukuthi hhayi iso amanzi asepontshwa kuhle, ngokunjalo abantu sebezathathelwa for only 48 hours. Khona kuzingathi inyathelo elihle, ngoba ungananzela uhlupho lwamanzi lapha koBulawayo. Ukhansili kalacala kakhulu ngesizathu sokuthi vele amadamu okufanele ngayo akhiwa 10 years agcine kwakho 1976. Kusitshithi kade sihle sikwede samadamu angu-4, kodwa leyo umlando kahulumente athi kwakhansile. So singathi thina abantu hhayi kubathabisile kancane nje, behlisele kancane insuku ukuthi babe nensuku ezimbili bengela manzi, lokuthi kuqale bekade sidonsa kwezinsuku ezintathu ezine.
Councilor Moyo, yiwaphi amalokitshi alodubo olukhulu?
Indawo yamagesi lapha eHarare ayina ndaba ukuthi kungaphi kumbe kungaphi, ayahamba isikhathi sonke loba setawuni loba
ye. Uhlupho ngizaqala ngolwamanzi. Uhlupho lwamanzi ukuthi kuphela kube le ndlela yokuthi kwathiwa amadamu apemeni, kumbe i-solution eyiye singakwayishangani iyo kuphela engasincede ukuthi koBulawayo sithole amanzi singasesivele hlupho futhi, ngoba la madamu esikhuluma ngawo angazi izwi line ligcwale ili population lisinkulu kule amadamu eyamagesi. Well, iqiniso yikuthi uhulumende sikuvala bonto iyangenela ancede, ngoba izesa iseparasetal ikampani yakho uhulumende ungananzela kade sikhuluma kanje kulama minerals lama diamonds sikhulunywa ngawo ukuthi wakhona ngayiwayinje kuthiwa imali yakho niyithathe ukuba niyivusa amagesi lapha, ngoba tiyantu bathele nzima ayahamba amagesi abantu bangena kuma-extra expenses bathenga inkuni, abanye bathenga amaparafini, abanye bathenga amagasi. Athi kuphela khonoko labantu impilo zabo sengozini, ngoba nxa kusebusuku kungela magesi impilo zabantu sengozini. Khathesi ngikhuluma kanje ngidlule kwenye indawo emakhandeni kumarobots kule accident, because akula magesi amarobots asebenzi. So anti yabona impilo zabantu sengozini. So thina sisho uhulumende njengoba ehlisa izikweleti, befake nxa esehlisa izikweleti abe le ndlela yokuthi uyinjekta njani njalo imali yokuthi ukhansil lakozesa baqhubeke benika abantu amagesi ayiyo. So-ke thina sithi uhulumende kulo mlando okubana kwenze lokho.
Usigqibela lingxoxo council.
Uhlupho lwamagesi sivele asibone ngathi lungaphela, akula nto yenzwayo ngaphandle kokuthi khona nxa uhulumende ebhadala amagesi lapho kuya kufanele abhadalwe khona, ukuthi ngabo bukhabhora bhasi. Njengoba bengabhadali udubo lolu isilalo kuze kuyofika asazi. Indaba yamanzi siyazama ngayonke indlela siziyenzela sodwa, ngoba siyalungisa imoto njeffrey katesi labo Warren pump station ukuthi sibone ukuthi khona ama-megaliters ayi 1200 singafikisa yini, njengoba katesi siku-640. Njalo indaba yamadamu la sifuna ukuthi khona siwalungise, nxa kuyikuthi iy'ndleko zangikhona zingavumelana lalokho esesikho esilakho, singazama ngayonke indlela ukuthi singaceda loko u-repair omoto njeffrey sesibona-ke indaba yamadamu ukuthi singayihambisa kanjani. Kodwa kwakathesi hhayi amanzi siyazama, usele nje indaba yenzaohilenzi lapho uborodeo ngakafiki kuhle amanzi, ngakafiki kuhle sibili, kusafuna ukuthi kona sikukhangelisise sifuna ukuthi kona
kungayezwa kanjani nxa singaqedile ukulungisa emoto njeff.